Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 uNhlolanja 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokho abakubona kuzanu izanu siyehlulekile.
Abakubandla Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo.
Okwamele kukhangelisiswe yisizathu sokubana lo mhlangano umiselweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano yenze, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo.
Abakubandla lezanu PF bathi amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi yezakha ikilinika emathebeleni North zicela uncedo. Zathethulela ezemidlalo, ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla leCitizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo. Amapolisa asevimbe imihlangano embalwa eMtare, eMarondela lezinye indawo zelizwe esithi ibandla leli alicelanga kahle ukuba lingene kuZulu. Kwesinye isikhathi amapolisa athi abantu yibo abangafuni ukuba kube lemihlangano ye-CCC. Umnumzana Abednego Bebe okubandla leli uthi usephelelwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba ibandla le-CCC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ungakhangela i-CCC isinqatshelwe ukuthi yenze ama-rally posts indawo ezidlula ezingu-6 eziyisikhombisa ukuthi benze lawo marali. Okutshengisa ke sobala ukuthi ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ukuthi khona ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokho abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile. For 43 years ilizwe leli silithatha emakhiweni lalililizwe elalisetshatshwa i-Afrika yonke. Namhlanje ilizwe lapho selikhona selise iswa ngamazwe wonke awe Africa kungenxa yezanu PF. Akula nto abangayitshintsha abehluleke ukuthi bayilungise in 43 years. Uhluphe sikilo lokubhidlika komnotho esikiyo lokubhidlika kwelizwe esikiyo kudalwe izanu for 43 years. So kabahlale phansi baphumule yikho sikucela kuphela kuzanu PF.
Yes, siyakuzwa kakhulu Bebe kodwa sizwa ke kuthiwa ke kulabanye benu asebephuma ku-CCC besiyangena kuzanu PF. Kambe ngabe kuliqiniso kono kukombe uhamba njani Pepe?
Labo kuthiwa ngama defectors uyabona ke ipolitics ye guerrilla warfare ivele isaziwa ngeinfiltration. Guerrilla warfare ayila formula yikho besenza ukuthi kulabanye abantu babo abawafakayo ukuthi bajoin amabandla aphikisayo ngenxa yokuthi ke nxa sokubuya isikhathi secampaign balakho ukuthi bese besithi bona hayi lina yenzane ngani selisuka ngapha libuya ngapha sibe sivele sibazi kodwa kufanele ukucabange lapha umuntu wakithi yikuthi okuqakathekile abantu kufanele babekwazi ukuthi thina samukela wonke umuntu ozwa ubuhlungu eZimbabwe obudalwe izana. So laba abadefectayo ngabantu ababhadelwa imali bebhadalwa ngoba balambile, abanye babhadalwa nje ngoba vele basemsebenzini, abanye siyabe sibazi kodwa thina ngenxa ukuthi we are a democratic party kasali muntu ofuna ukuzojoyina ibandla lethu. Lalo oyabe vela kuzanu siyamfuna. Okwesibili abantu bezanu banengi abasuka kuzanu besiza kusisisi banengi kakhulu, sikhuluma abantu abanengi kakhulu kodwa ke kasibakhulumi ngenxa ukuthi siyabe sifuna ukubavikela ukuthi bangavictimizwa izanu. Izanu siyazi ngokuhlukuluza, siyazi ngomoya omubi, siyazi ngokutshontsha, siyazi ngecorruption, siyazi ngayo yonke into embi. Into embi eZimbabwe iyaziwa kuzanu PF. So abantu labana nxa ukuthi abadefecta besuka ebuhleni besiye ebubini kutsho ukuthi ke amadlozi abo abaflatheli.
Umnumzana Abednego Bebe liluka le-CCC. Abakubandla le-United Zimbabwe Alliance labo bathi amapolisa avimba imihlangano yabo. umfundisi Frank Mhlanga umsekeli kaMongameli webandla leli ukhala ngokwenziwa ngamapolisa.
Kuyadanisa kulosizi ukuthi thina ku-opposition parties sihlala siyaliswa ukunikezwa imvumo yokuthi sibambe imihlangano yepolitiki. Thina njenge-United Zimbabwe Alliance uza sesihlangane nakho kanenginenye sacela i-clearance eZimba East basalela, eChitungwiza i-cleanup campaign basalela, eSeke basalela, indawo ezinenye bayala kodwa iZANU-PF ihlale inikezwa nje bengayelelo, benganqatshelwa. Kuyadanisa lokho.
Loke ngumnumzana Frank Mhlanga okubandla le-United Zimbabwe Alliance. Kodwa umnumzana Tafaso wa Mugwadi owebandla le-ZANU-PF uthi amapolisa alandela umthetho hatshi ukuba asebenza lebandla le-ZANU-PF. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kuda Musanka, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Okwamele kukhangelisisweni yisizathu sokubana lo mhlangano umiselweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano uyenzwe, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo, okuhlanganisela abantu ababehlala endaweni yona leyo kumbe abayenza amabhizinisi endaweni yona le elifuna ukwenzela umhlangano. Abantu bengabona kuyi-security threat yokuthi kube umhlangano, nabo balulungelo lokuthi beyale ukuthi umhlangano uyenzakale. Njengalo kwenzakala emtari ukuthi abasemabhizimusi babona ukuthi hatshi kuyingozi emabhizimusi nabo ukubana i-CCC yaziwa ngomsindo ukubana iyenze umhlangano. So yinto ethiyeneyo ukuhamba ngendawo ngikhuluma nje thina ebhinga bayavunyelwa i-CCC yayithi yavuvela amapholisi ezele umhlangano wayo yapostiponda ngenxa yezulu yavunyelwa njalo ukuthi iyenze umhlangano wayo wayala ngoba uyasebenzisa iphuwa.
Ye kodwa siyabona ukuthi-ke okuhluphayo ukuthi kukhanya kuvinjwa imihlangano ye-CCC kuphela, ezanu yaqhubekela phambili kwenziwa kuyini khonoko?
Lapho ingathi nje angila amanye ama-examples indawo okubana kuyalethwe i-CCC. Ngikwazi nje emtare ngesizathu engisikhulumileyo, kodwa kwezinye indawo mbona besenza sibe lemhlangano yabo bekhululekile. Ngingazi kwezinye indawo lapho abayaliswe khona, kodwa i-constitution umthetho uthi wonke umuntu okwakhathesi uyavunyelwa ukuthi ekhampeni ngoba sesifike kunyaka wama-election.
Ye kodwa nxa abantu bengavinjwa ukuthi bayenze imikhankaso yabo, pho bakhuluma njani loZulu?
Yikho nje ngitshilo ukubana asilaqiniso lalabo abaziweyo, asilaqiniso lokuthi yebo ngempela bayalisiwe ukwenza, ngoba abantu be-CCC kumele sikulandelele ukuthi bayathanda ukukhuluma amanga, bayathanda ukuba ngokhalibe. Singatshona kuphala sibili kungela even i-evidence yabantu abayalisiweyo engiyaziyo yindaba kuphela enye emtari yenginike isizathu why beyalisiwe. Kodwa izindawo zonke amapolisa akhululekile bayenza imihlangano yabo, ngiyaqala nje ukuzwa ukuthi bayalini.
Lo ngumnumzana Kuda Musanka, ilunga lebandla le-ZANU-PF obexoxa le-Studio 7 esebhinga. Izakhamizi yeJibajiba esabelweni seMathebeleni North ezakha ikilinika zicela uncedo. Akesizwa umnumzana Simo Ncube, omunye wabaqhuba uhlelo lolu, ekhuluma ngokucelwa ngabakucela kuZulu.
Thina sisele upane esigabeni seJibajiba kuJibajiba ward. Sisele upane siyizakhamizi zeJibajiba ward sakha ikilinika umtholampilo wethu. Ngakho kathesi sesizamile saphakamisa sesifike ku-window level. Ngakho sesilama challenge amaningi, sesishotelwa yizitina lama elesamende. Ngakho siyacela kuZulu weZimbabwe, kuye wonke umuntu ongizwayo, ukubana siyacela izandla abantu bakithi lisincedise. Besisakha sisebenzisa ukuthaya izimali lamabele, sihlanganisa amabele. Ngakho kwathesi sesikusimo esibi ngoba izikolo zisanda kuvulwa, la mabele kasisela, abantu sebekhala labo ukuthi abasela lutho. Ngakho besicela izandla kini lonke bantu bakithi ukuba lingasincedisa ngakhonokho elikwanisa khona ukuze iklinika yethu lathi iphuthe, ngoba abantu bakithi bahamba uma ngomude besiya esibhedlela lapho bathola khona usizo ngakho silesifiso sokuthi umntwana wakithi lati uphele ngakho abalesifiso sokusincedisa bengathinta kunamba ethi +26378983502 inamba kachairman wejibajiba clinic eyinye ngu +26371737107 leyi ngeyami usidikisela siyabonga kakhulu bantu bakithi
ye belifisa ukuthi abantu balincede ngani baba
sicela izandla
iklinika leyi ma ingathola usizo iphele ingaba lusizo kakhulu ebantwini abaningi kakhulu ngoba silama wadi ayakhelane lejibajiba le ama-village angafika 15 abantu abakhalayo bonke abahamba umango uma besiya ezibhedlela kugcwalisa nzima nakubomama abazithweleyo ma esethe waba ne-problem isizo samqalisa angakahambi silabantwana abafunda behlala esikolo labo kwesisikhathi ma bephathekile kungaba lusizo kibo ma sebethola usizo ngaphana besedulane esikolo ngoba iklinika yethu phansi kwesekhendari lapho kunabantwana abahlala khona yikho sisifiso kakhulu ngoba umango esiwuhambayo siya esibhedlela eseduze kwethu iSt Paul lelenkalisi kungumango omude kakhulu ongavumi ukuthi uhambe masinya ngenyawo
unumzana Simon Ncube uhlala ejibajiba esebeleni seMathebeleni North Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamajumi amathathu, 28,000 abantu ababhubhe kwele Turkey lakwele Syria kulandela ukuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo. Abakunhlanganiso United Nations bathi kukhangelwe ukuba inani leli lizakhuphuka ngoba kucatshangelwa ukuba baningi abagqitshelwa inhlabathi yezindlu. Ezadilikayo kuzamazama umhlaba. Elebhilitane libika ukuba ibutho lakwele Russia lilahlekelwe ngamasotsha amaningi kusokwana ezedluleyo ngenxa yabanye babo abangalolongwanga ngemfanelo ukungazi abakwenzayo kanye lokuswela imibhobho eqondileyo enjengaleyo esetshenziswa libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu kwele Melika abedlula izigidi ezingamajumi amahlanu 50 million wakhangelwe ukuba namhla bazabhejela iqembu le-Philadelphia Eagles kumbe ele-Kansas City adlala umdlalo oqakathekileyo we-Super Bowl. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sikhuluma ngokwenziwa ngubulelani Lophengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo ukuba yinkosi yesizwe samaNdebele. Baba Ngwenya siyawamukela kuhlelo. Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Bakudubele njani abalaleli noma nje ngesona isikhulumo esenkosi kodwa ke ngizakhuluma ngolomhla ngothi njengoba ngikhona kwezamasiko. Engunanzelelayo ukuthi inkosi yethu iyazama ne-ofisi layo ukuthi abantu ngabe bayabambana beyisizwe senkosi uMzilikazi ngaphansi kwayo inkosi uBulelani kaLobhengula basebenze ndawonye lokho kuzakwenza ukuthi le mthwalo enzima engeke ithwalwe ngumuntu oyedwa noma ababili okanye abathathu ibe lula abantu nxa bebambene. Khangela kule zinto ezingama-project enziwa yilezi izistructures ezibizwa kuthiwa ngama-cooperative ama-companies ukubambana nje kwabantu kungenza ukuthi kusuke omkhulu umsebenzi.
Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Iningi labantu bakithi abalana ekhaya kodwa uzananzelela ukuthi uma ngabe kade bengahlangana ake sikhulume nje mhlambe ngezindlu zenalezi bechayelana izimali kwakhelwana izindlu kungaba yinto ngempela ingenza ukuthi isizwe sibe nempumelelo. Kunje njengoba abaningi besemazweni isikhathi sabo sokuba semazweni siyaphela lamazwe omakhelwane nawo asethanda ukukhathala ngokugcina abantu so bekufanele ukuthi ngabe abantu bayasondela ngempela kubanjalo kuphunye le plan ukuthi kungenziwani engenza ukuthi kube le soft landing ngale khaya. Uma sifika sifike vele silezinto zethu sesiziplanile, okanye siqala ama project okulima, okanye siqala ama project ayokufundisa abantu abethu IT, into ezifana nalezo. Yiloko iofisi lenkosi eliphezulu liyafisa ngayo yonke indlela engani bonke abantu bengasabela besondele bebambane kusetshenzwe kuyiwe phambili.
Phosela ukugcina ngwenyanga singakagqibi udaba lwethu lamhlanje.
Uzananzelela ukuthi iningi labantu bakithi le misebenzi abayenzayo akuyona imisebenzi lana etheni, kodwa ke bona ngokwabo bengakunanzelela ukuthi bebodwa nje bengazakhela imisebenzi futhi ezobapha inzuzo enkulu kakhulu. Yilokho nje engikukhuthazayo ukuthi engani singasondela singaphansi kobuholi bethu sisebenzeni ndawonye bafowethu, lokho kungasifikisa kude kakhulu. Siyabonga babudoko.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, besixoxa ngokungenziwa isizwe sikamthwakazi ukuze kuthuthukiswe uZulu. Sika sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Izabala kumaHebheru chapter ka 11 verse ka 1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphambi kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into. Okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukhola into kokuqala, kodwa uyafuna ukubuzisisa adingisise ngento leyo ayizwileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into eqakathekileyo esiyisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse ka 1, ngiyathanda ukuba nxa usuwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa nizakhipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizwini lakhe kuliqiniso, njalo kuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu siduba ngokuthi asimnanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani, ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kalasiqalo njalo kalasiphetho. UNkulunkulu ke nguye njalo esikwazi ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke, njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho olungene, akulalutho esingathi luyamehlula. Nxa singazwisisa zonke zona ezizinto kuNkulunkulu, sizaba ke lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesithe ebantwini woba lokholo, esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana la i-mustard seed, le mbewu ye-mustard. Lona lolokholo luyabe lulingene ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo siyaqiniseka ngento esingayibona, singayithandazela leyo nto. Ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu lalokhu lalokhu, usuqeda umthandazo wakho uyabusala ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokho engikuthandazekileyo kuzayenzakala ngendlela leyo engiyithandazileyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Yasithandaze nini? Letha-ke lokho okuhluphayo kumbe yintaba bani phambi kukaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ungabe kuyikuyini okuhlupha abantu abakho abalaleleyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube lesimanga, kuguquke izinto, kutshintshe izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sonke isikhathi sezabatsha. Wezabatsha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi seLupane ngokubhekane labatsha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo, bayadakwa kakhulu.
Yes, yaxolisa lapha ke besesifake esakwenza ngeviki ephelileyo. Kwezemidlalo-ke ake size ukuthi silala namhlanje usithethelelwe Quinji Sibanda, umqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe ele-Mighty Warriors. Usewumqeqeshi wabaqeqeshi bomdlalo wenguqu. Kubika uJoseph Njanji.
Owesibanda nguye wesifazane wokuqala ukuqeqesha kusigaba se-Premier Soccer League ngesikhathi eqhatshwe ukuba ngumsekeli kalizwe sweswe kuqembu le-Cholocho. Usekwenzile njalo njengoba esebe nguye wesifazane wokuqala ukuba umqeqeshi wabaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe. Kulezi nsuku phakathi kokufundisa abaqalayo ukwenza izifundo zokuqeqesha ehlelweni oluqhutshelwa esikolo se-Milton High edolobheni lakoBulawayo.
Course ka-level 1, that's the first course ama beginners. It's a good group esilayo and so far izinto ayisamba. Through our theories, we have the through our practicals of our teaching of techniques, then we select up our topics for our exams. So they are examined.
Ngaphandle kokuba umqeqeshi wabaqeqeshi uSibanda uvele ngumqeqeshi osebenza lamaqembu abalisayo labesifazane elimela ilizwe ele-Mighty Warriors.
Because of probably ngathi economic hardships and whatsoever ukuthi lami, because I'm a coach, I've invested much kucoaching, ngiyabe ngifuna to really live on my career. Sometimes I find myself ngisebenza kakhulu emadodeni than ever fazini, but obviously given a chance and getting a team ukuthi where I can at least get a living, because you know you've got a family to take care of, everyone. So my priority really lies with the women, but sometimes in the same thing, say bafaneni. Of course, also it's for the challenge, just that challenge to coach at the highest level. Yabafana
phakathi kwabaqeqesha abangamashumi amabili lambili abaphatheke kuzifundo lezi eziqhutshelwa esikolo se-Milton High kulabesifazane ababili kuphela. Usithethelelwe ukuthi balokhu besanda kancane kancane abesifazane abaphatheka kunhlelo zokuqeqesha umdlalo wenguqu, njalo ukhuthaza zelabo abake badlala ukuba labo bafundele ukuqeqesha.
I applaud the two ladies for taking that initiative and ukuthi bebe part of that course. Fine, some more ladies are coming. They, I mean, I remember all the courses that I did. Probably I was one female out of the rest of the participants. But now, ngibona ngathi ama attendees abangcono, but ngicabangela ukuthi they can be even much better. So ama ladies amaningi who really want to be part of football, I encourage them ukuthi bethi take up even former players or players that are really reaching twilight zone yabo in terms of playing. If you beqalisa ukuyenza ama courses.
Usithethelele udume kakhulu edlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu, lapho edlala khona labanye abagoqela uNomsa Boys Moyo, uRosemary Mgadza, uPrecious Mpala kanye labanye. Ungomunye wabaqeqetshi abalesithupha sika-CAF A esidingakala ukuze umuntu aqeqetshe kusigaba se-Premier Soccer League. Ngaphezu kwalokho lokho ke wawenza izifundo zokuqeqetsha elizweni leGermany ikanti kathesi uphakathi kwezifundo zokuba abe ngomunye wabaqeqetsha abafundisa abaqeqetshi emazweni akuzwekazi lase-Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Njanji kwezomculo sixoxa lo Somnotho Nkomo.
Akabingeleli ngisacela ukukhuleka endlunkulu yakithi kokhumalo ngibe sengibingelela nasesilweni inkosi yakithi ubulelane lobhengula kamzilikazi ngibe sengibingelela kuwe estudio nakubo bonke abantu osebenza nabo sanibonana ngibe sengibuya ngibingelele isizwe senkosi sonke ngithi sanibonani emakhaya kuphi nakuphi la kufinyelela khona umsakazo Studio 7. Eu não no sabe, o mundo tá travado, o mundo sabe que o mundo vale, e vai vale. Ngoba ngangithemisile last ukuthi ngenzeka unyaka u-2022 kuphela isidizi liphumile mhlambe noma ngaba isingile kodwa akusahambanga kahle ngoba saphuma nakuma COVID namakampanies kusenzima lapha nalapha ya kodwa ngiyathembisa lo nyaka ukuthi hayi kukhona impela inzuzo nakho kuhle kakhulu ngibe sengibuya ke odabeni lwengoma ngizolokhe ngilalise njalo ingoma zami ezimnandi ezaphuma last ngoba nje ngizeza laphana nengoma njengamanje engizo ezodlalwa lapha nababudube ethi yona ngcono ngcono sishade mfowethu ana ngiqhuquzela kakhulu ukuthi masingakhulelisa odadi wethu emaqedi sibalaxaze kanjalo nezingane ayakhiwe imizi ukuze isizwe senkosi sikhule sibe sihle ngempela ngokwenza kanjalo ngicabanga ukuthi sobe senze kahle kakhulu ngiyacabanga ukuthi abalale bazojabulela nawo babudube ngiyabonga kakhulu ithuba enikeza lona ngithi nakubalalela emakhaya ngisale kahle
sebangkhulu ke mfoka Nkomo ngusomnotho konapho ke esithi ngcono sishade singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abakubandla le Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni esijeneyo kodwa abakubandla le ZANU PF party amapolisa alandela umthetho kuko konke akwenzayo izakhamizi ezakha ikilinika eMathewini North zicela uncedo kuZulu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lisayo ngumthembo sithembayo uGibbs Durban City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.